Umongameli Robert Mugabe ubekhona emhlanganweni walamhlanje esatic double troika wenzelwe eHavron kodwa udaba lweZimbabwe aluzange luke luphathwe kwaba lokutshengisela eLondon ngenyanga edluleyo ngabenhlanganiso yeZimbabwe vigil becela umongameli Nkama njengomgcinihlalo esatic ukuthi akhangele udaba lweZimbabwe kuzikhalazo zabo bakhala ngomumo womnotho okutshengiswa kwehluleka kwarhulumente ukubhadala esebenzi iholo ngesikhathi kanye lokuswelakala kwemali emabhanga njalo bathi kulokisaba lokuthi kuzaqonga udlakela ngesikhathi iZimbabwe ekhandelwe ukhetho luka-2008 kodwa lunga awe double troika goqela eBotswana, Zambia, Tanzania, Swaziland, Mozambique and South Africa abazange balokothe bathinte udaba lweZimbabwe. Umhlangano le ukubizwe ngesiphangisiphangi ukuze kuhlaziwe okwenzakala kwelelo sotho lokho kwabulawa ikhokhela ibutho umnumzana Mamparankwe Mahawu nyakenye. Abanye abeZimbabwe abafana lomnumzana Brighton Ndlovu abathi besendaweni yomhlangano weSADC bathi kube kulithuba elikhuthiweyo ukuthi labo abaseBotswana batshengise ukukhathazeka ngesimo seZimbabwe hathi ukulindela labo abasekudeni njengeBrithani.
Well, ukujengisa ukuthi ukuya eLondon, ukuya e-embassy yeBotswana eLondon, usithi wena ucela ukuthi kunikwe uPresident Khama weBotswana i-petition eZimbabwe. Khangela ukuthi abelesuthi bona benzani. Umi i-meeting nansi lapho iseGaborone, uPresident Khama ukhona, uZuma ukhona, uRamaphosa ukhona la. Kwakumele ukuthi abafuna ukuthi izinto eZimbabwe ziguquke. They were supposed to be buyela lapha ama-petition abo, khona phesa njengokwenziwe ngabantu belesuthi.
Kulombono njalo ukuthi abeZimbabwe abafuqi ngamandla uma indaba zabo zingena kuSADC. Ndlovu uthi ilesotho ifuqa ngamandla okuvezwa ngokubona ngisho langumfelokazi kaBrigade Mahawu kanye labanye abakhathazekileyo bebuya bezolinda ngaphandle kwendawo yomhlangano weSADC.
Thisa umhlangano lo weLesotho ukugcwele ama-opposition parties aweLesotho, ukugcwele ama-rights and advocates groups. All of them are making sure ukuthi i-agenda yabo iyalalelwa. It's put on the agenda. And bona ukuthi iZimbabwe, labantu abafuna ukuthi kube le-real change eZimbabwe, kumele bebuye lapha labo. Ama-meetings labo bengawakhuthi, bebuye be-make sure ukuthi izinto zabo ziyafakwa on the agenda, zikhangelwe and zilungisiswe.
Umgabe yena ufike ucineni kulo mhlangano ngemva kokuba ehle indiza mchina izolo ntambama evela eHarare ukhanye ekhathele uhambeni kakhe kodwa uchayelwe ukhwelo okwedlula abanye umongameli ngesikhathi efika endaweni ebekusenzelwa khona umhlangano. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngolo Botswana.